utheze nichamisa kungafani lalawa bathethe kuzalo PF unenhlonipho enkulu kakhulu kumongameli we-MVC owasishiyayo uPresident Morgan Tsvangirai. Ngakho kufake izinhlelo ezimemwe ilizwe lonke ezokukhumbula imisebenzi emihle kakhulu eyenziwe uPresident Tsvangirai ebumba ibandla njalo elwela ilungelo lomuntu wonke lokuzivusa kwabantu beZimbabwe. Ngalolu hlobo kwenziwe umsebenzi wokumkhumbula kulandelwa imisebenzi efanayo elizweni lonke nje jikelele.
Kuyini okumqoka ubaba uChamisa akukhulumileyo kulombuthano?
Ubaba uChamisa uthi ukuthi siyakhumbula imisebenzi eyaqaliswa nguPresident uTsvangirai njalo sizoqhubekela phambili sizama ukuthi sisebenze kanzima ukwenzela ukuthi lokho okwakuyizifiso zakhe okwakuyikho ayekulwela njalo afe elokhu ephatheke ngakho siyazama ukuthi kutholakale njalo kwenzakale kulizwe leZimbabwe izivuse kweleZimbabwe inhlalakahle kweleZimbabwe eyoqinileyo ukutholakala kwezibhedlela ukutholakala kwemisebenzi ukuthuthuka kweZimbabwe nokuthula njalo nokuhlonishwa kwamalungelo abantu beZimbabwe kuyimisebenzi kaPresident Morgan Tsvangirai njalo umsebenzi uPresident Chamisa asezimisele ukuthi lanxa kushisa phansi kuqanda phezulu kuphumelele lesikhathi sokubusa kwakhe ibandla le-MDC mhlawumbe lokukhokhela ilizwe leZimbabwe.
Kudaba lwenkulumo ubaba uChamisa azikhuthazayo lomnankakwa kodwa ezikhanya zizehlula kukhona yini akhulume ngakho?
Sang ubengakhangeli kudaba lwenkulumo kodwa uthilo nje ukuthi kuqakathekile ukuthi iZimbabwe ithole ukulungisa indubelazo yokukhulumisana njalo kungabanga lokuchitheka kumbe ukulwisana. Ngakho ukhuthaza ukuthi kube khona ukukhulumisana ukwenzela ukuthi sizwe lizalo ukuqhubekela phambili ngokushesha.